Dube, indaba zokubusa indaba ezimele zisetshenziswe ngobunono nangenkalipho yewisdomu enengi kakhulu. Lokhu okwenziweyo ukuthi city council lamapholisa masinyane bethi akusavunyelwa abantu bengene ngezimota eHarare yikho osokwenze ukuthi kube lengxabangxoza leyi enze ukuthi kugcine umuntu oyedwa esebhubhile. Kuthiwa udutshile wadutshilwa ngamapholisa. Lokhu yinto esihluphayo kakhulu thina esisebenzela amalungelo oluntu ukuthi nxa kuvuke udlame eHarare eZimbabwe yinto ebuhlungu, yinto umongameli uNangagwa osekumele ayisebenze masinyane.
Sizokuthola njalo-ke ezitaladini lapha kumbe ngithi emgwaqweni kade kulabantu abavela kubutho. Kambe ibutho lalo kumele lincedise yini amapholisa nxa kubuya indaba ezinje?
Ibutho selike lasebenza ngoNovemba kukhanya liphendukile, kutshengisela ukuthi kulokungasisiseki ngendlela amapholisa asebenza ngayo. Bonile kufakwa umkomishi omusha wamapholisa amatanga, but kuningi okusamele kwenziwe ukwenzela ukuthi uZulu asithiseke ukuthi singenile sibili kwi-new dispensation eshiwayo. Otherwise impilo zabantu zonke zinzima, abantu bathwele gadalala.
Pho-ke ukuhlukuluzwa kwabantu abathengisa emgwaqweni njalo lalabo abashayela amagumbi kuyaphela sokutheni?
Iqiniso elikhona ukuthi i-economy kusamele iguquke, abantu bethole imisebenzi. Yikho-ke lapho ukudubeka lokhu ukuthi abantu bathengisa ezitredini okuzaphela khona. Esindebeleni kuthiwa inhlwa ayibanjwa ngekhanda. So nxa abakhokheli befica kule ndubo esizeminyaka zangakhona, akutho ukuthi ngokungena komuntu ogqoke isudu entsha namuhla sokusitho ukuthi zonke izinto zizahle ziguqiwe. Kuzathatha isikhathi, njalo kumele abantu ama-citizens eZimbabwe etsho lawo ukuthi asisa ukuthi-ke inguquko eyenzakalayo yenzakale njani.